amameya amabili akhethiweyo ngabona okokuqala esingakutsho yukuthi abantu bevele befisa ukuthi xa kukhethwa kukhethe umuntu ongathi ule-background enhle emfundo njalo umuntu onanzele ukuthi uyayisisa i-culture ye-identity yabantu bakobulawayo so ngokunjalo ke ungananzelela izolo lanxa kuthe kukhethwa nami bengomunye obekhona e-crowd ebikhona khonaphana kuthe kufakwa usolomon mgune siba ngumeya wakhanya abantu bethokoza benanzela ukuthi ule mfundo ethile ngoba siyakwazi uligqwetha ngokufunda kwakhe njalo sisisa ukuthi i-culture yabantu bokuhlala wakubulawa uyayizwisisa abantu kubathokoze kakhulu kodwa-ke kuthe sokufakwa u-deputy mayor ongukhansila ukambaram kwakhanya ungathi abantu bathule nje balokukhonona okuthile ngabona okwenziwe ngabantu engxenye nginanzela ukuthi engxenye i-background yabiyisikakhe abayazi imbala yakhe abayazi abantu abaningi kuyikho bezibuza umbuzi kambe uyafitha yini ukuthi abekhona pha ngamafithani ngengunanzelele ikho engingakutsho kodwa neqiniso lokuthi hhayi ngapha kume ofakiweyo ngibona ungathi uzenelisa ukusebenza nxa abanye bekamsekela nxa abasebenza ecouncil ama-officers bengamsekela nezakhamizi zingamsekela ngibona ungathi hhayi kuzazama ukuhamba
awungitshele baba umguni kanye lokambarami bonke bobabili abalayo i-experience kwezombusazwe nxa sesixoxisana ngesikhundla esiqakathekileyo esifana lokuba ngumeya wedolobho i-experience kwezombusazwe kuyinto eqakathekileyo na
ungananzelela abantu bale bananzelela ukuthi vele i-council yona iranwa njani abantu abangomeya yikuthi bona bangama-police makers kodwa i-council uzananzela ukurana kwayile ama-committees athiyeneyo ama-committee ahlala kumbe kungaba i-housing health and housing kungaba nge-engineering kungaba nge-future water ukuhlala kwama-committee lawana ama-technocrats abantu abachisha abangamanage e-council abakufundelayo lokho kulama-engineers bayapropose into zibuye banika ama-committees lawana ama-committees abe sechubungule sekhangela ukuthi kambe lezo zinto ziyavuma yini sebengenza umthetho wokuthi bakwenze kube yi-resolution so-ke mina ngithi owe-experience ambone ukusebenza kakhulu kumeya uthi ngawuphela umuntu ozaxa ibali into ezivela ngale azihluze ahluze lo mthetho lamapholisi e-council le-urban councils ekuthithi kutshoni engabona ukuhambelana abe sekubhasisa so mina umguni yakukholu njengomuntu oligqwetha uza kuzwisisa ukuthi ngenxa yinto zilethwa kuye kanti imithetho ebusa lapha ngethini abe sekuhlanganise sebonde hayi lokhu uyavuma lokhu akuvumi so-ke mina ngibona ngathi hhayi thina ngomguni siyathokoza sibili ukuthi nge-background yakhe uzenelise ukuthi abambe isiphundalisana kuhle
umbuzo wami wokugcina baba bese sigqiba ingxoxo yethu njengoba umguni kanye lokambarami bangabantu abasakhulayo njalo bayaqala umsebenzi lo wokuba ngumeya kanye lomsekeli kameya awungitshele-ke ukuthi njengenhlanganiso likhangela ukuthi lizabasiza kanjani
bangabantu abahlonipha izakhamizi sithi siba le mhlangano yezakhamizi sibabiza babuye sikungathi le ndaba esifuna sixoxe ngazo ngedolobheni lakobulawa le ntuthukayo le-service delivery sibalanda balalele ngibona ungathi akusoze kuhluphe kodwa njalo bengaba ngamahlokandle abantu abangalaleliyo abafuna kwenza intando yokuzabanzi so balenhlanhla ukuthi bangene kwinhlanganiso sanjenge-progressive vele singabantu esikholwa kwi-engagement siyabhala into eziningi siba-engage senze lokhu lalokho nxa bengasibalekelanga nengakutsho ukuthi hhayi ngibona kuzasetshenzwa nje kuhle kodwa bengasibalekela ngibona kuzaba nobunzinyana kodwa ndokukholwa ukuthi hhayi bananzelele izifiso zabantu bakobulawayo and bazasenza njengokuba sifisa siphume ukuthi sihambise ndawonye bayengeze ama-residence bangazenzeli kuthi nxa izinto abafuna zikhulunywe beqale beyo ama-residence babuzisise bathole i-information sokuyimplimenta izo zihambe